ibandla lemthwakazi Republic Party lithi galikhali ngokubhubha kukamnumzana Robert Mugabe ngoba ube ngumuntu omubi owabulala inkulungwane zabantu beMatabeleland leMidlands ngesikhathi sombhuqazwe wegugurahundi. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi balokudana njalo ngokuthi uMgabe ufe engazange wathonisiswa phezu kwalumbhuqazwe. Umoyo wengeze wathi bebelesifiso sokubona uMgabe ebotshwa njalo egwetshwa ukuze abantu ababulawelwa izihlobo libutho lakhe le-5th Brigade bathole ukuhlaliseka.
Thina njengebandla lemthwakazi Republic Party asikhabi ngenxa yokufa kukaRobert Mugabe. Sinanzelela uchuku alwenza phezu kwabantu bakithi abayedlula i-20,000 ababulala ngegugurahundi bengenacala. Njalo akuphelelanga kugugurahundi kuphela, sinanzelela ukuthi kuze kufike namhlanje abantu eMatabeleland they are suffering what we can call economic genocide ngenxa kaRobert Mugabe. Labanye bakhe abagoqela uMnangagwa bencindezela abantu bakithi bebancitsha amathuba okusebenza lamathuba amabhizinisi okwenza abantu bakithi abaningi baze baya phephela kwamanye amazwe.
Akukho okuhle elikubonayo kuye lizamkhumbula ngakho.
Akukho ngisho lokukodwa okuhle esikubona ngoRobert Mugabe. Abantu mhlawumbe abangajabulela kumbe bathi Mugabe bayadabuka nxa ethe watshona mhlawumbe ngabantu besishoneni. Thina njengabantu beMatabeleland abantu bakomthwakazi akula ngitsho lento eyodwa uMugabe esizomkhumbula ngayo. Ngike ngabhala olunye ugwalo ngisithi mina ukuselebrate i-birthday kaRobert Mugabe kufana lokuselebrate igugurahundi. Ngokunjalo ngizama ukuthi akulanto engcono uMugabe esingamkhumbula ngayo, sikhumbula ucuku owalenza abantu bakithi besifa bengelacala kuze kube nanamhlanje abantu bakithi baphile ezweni laseZimbabwe njengama-second class citizens ngenxa kaRobert Mugabe lephathi yakhe iZANU-PF. Ukuhlukunyezwa kwabantu bakithi kufika kulesi sigaba okuyiso lakathesi ngenxa kaRobert Mugabe. Ngokunjalo asiyi kumkhumbula ngitsho langaliphi ilanga. Loba nje besifisile ukuthi ngabe bekusiya ngathi ngabe uMugabe uphilile sakwanisa ukumbophisa kwi-International Court of Justice njalo waphila wabona sithatha ilizwe lethu likamthwakazi siphuma elizweni leZimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi lokhu sazayizeka. Besifisile ukuthi umuntu onjengoRobert Mugabe akubone kusenzakala ngoba wayezitshelile ukuthi yena as long as esaphila abantu bakomthwakazi abayi kuthola inkululeko yethu. Kodwa siyazi ukuthi abanye bakhe abagoqela uMnangagwa labo Perensier labo Constantine Chiwenga labo Sidney Sekeramai abasaphila baza kubona lokho esikhuluma ngakho. Njalo ngicabanga ukuthi la macala akhe basazamdikela. Ngiyakhumbula ukuthi amalunga emthwakazi Republic Party last year azamile ukuvula ikhesi ukuthi babophise uRobert Mugabe ngochuku owalenza ngegugurahundi selokhu besephumile esikhundleni. Uhulumende kaMnangagwa wavimba wathi akwenzi ukuthi uRobert Mugabe abotshelwe amacala egugurahundi ngoba besazi ukuthi la macala bawenza bendawonye.
Ngumuntu owalwa impi yenkululeko lo wakhulula ilizwe Moyo esebenzelana lamanye amaqhawe afana labo Josiah Tongogara, oNikita Mangena, oJoshua Nkomo, uMqabuko, uNyongolo. Ngitsho le ndima ayidlala ekukhululeni ilizwe kalinanzi.
Ngasinanzi baba, engingakutsho ngoRobert Mugabe ukuthi wahijacker istruggle sabantu ababeqale kuhle. Uzakhumbula ukuthi uRobert Mugabe uqalise ekuzaphu e-identifywe ngubaba uJoshua Nkomo ukuthi kazoba yisikhulumeli sezaphu. Kodwa ngemva kwalokho sambona ehlubuka ehlubukela ubaba uJoshua Nkomo. Uzakhumbula lokufonywa kweZANU-PF mhlaka-8 August 1963 eHarare khona uMugabe esefoma iZANU on tribal lines ukuthi achallenge ubaba uJoshua Nkomo. Ziningi izinto uMugabe ezimbi azenzileyo ezenzela abantu abanjengobaba uJoshua Nkomo. Uzakhumbula kwaze kwaba le ndaba yokuthi ubaba uJoshua Nkomo wabaleka egqoke isigqoko iZimbabwe sithethe uzibuse wayebalekela yena kanye uRobert Mugabe. Mina engingakutsho ukuthi abantu babalayo oJosiah Tongogara labanye baze bafa bebulawa nguye uRobert Mugabe. Uzananzelela ukuthi Tongogara bathi wayekhulumile ukuthi umuntu okumele abuse eZimbabwe laphana nguJoshua Nkomo. Umgabo wasenanzela ukuthi hayi lo muntu as long as ophozana laye kutsho ukuthi akumelanga aphile. Ngokunjalo ngizathi mina umgabe angeke mina ngitsho langaliphi ilanga ngithi mina isitrugle seZimbabwe wasishepha inkululeko yakithi wayishepha engingakutsho ukuthi iZimbabwe ekumesi kumbe ekusigaba ekiso namhlanje ngenxa yokucuku likaRobert Mugabe kakhulu futhi ekwenza ebambane lamazwe anjengeBritain behlukumeza abantu abanjengoJoshua Nkomo nabanye abantu bemathebeleni. Sakhumbula ukuthi even sesithethe uzibuse ngo-83 uDumiso Dabengwa noLookout Masuku babotshwa bachajwa nge-treason charge ababengayenzanga ngenxa kaRobert Mugabe. Bathela nxa i-court sithole ukuthi abalacala kwathiwa kabahlale ejele bengaphumi. So umuntu onjalo angiboni ukuthi kulesizathu sokuthi thina simkhumbule ukuthi kulobuhle wabenzayo ngoba abantu bakithi bafile izibhedlela kazisebenza kulamsebenza kulanto yonke ongayicabanga ngenxa yaCorovic Mugabe.
Lobe kungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.